Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Nkwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje.
This year sithakazelela ilanga leli sikhumbula i-theme ekhona ethi information as a public good. So sifuna ukuthi uhulumende lama journalists beyenze konke abakukwanisayo ukuthi uzulu ekwanise ukuthi access i-information.
Intatheli zindaba zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele. Ukunanza usuku lwe World Press Freedom Day kodwa zikhala ngokuthi zibhekana lenhlupho eziningi.
Yebo, uwehla kwemphumela yabantwana ku-O level. I-COVID layo ilengxenye enkulu kulolo daba njengoba izikolo zavalwa phosa omnyaka wonke.
Impumela yemhloliso ye-O level yanyakenye eyethulwe namuhla iveza ukuba inani labenze kahle lehlile ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6.8%. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba lokhu liqonga okujabulisayo inani lasebesiza ukuzohlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugcikwane le-coronavirus elizweni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Intatheli zindaba zeZimbabwe zimanyene lezinye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuhlonipha lokuqakathekiswa kwemisebenzi wazo ele World Press Freedom Day kodwa zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi njalo zisebenza phansi kwesimo esingasihle elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuthakazelela usuku lolulonyaka, inkokheli zenhlanganiso ezimela intatheli zindaba zibuthene edolobheni leWindhoek kweleNambia zinanza iminyaka engamashumi amathathu selokhu kwalotshwa ugwalo lwesivumelwano seWindhoek Declaration. Lesi sivumelwano salotshwa ngomnyaka ka-1991 emhlanganweni owaqhuqwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-UNESCO owabuthanisa intatheli zindaba ukuba zikhulume inhlupho ezazihlupha ngaleso sikhathi. Lonyaka intatheli izindaba lezi zihlangene njalo eWindhoek ukucubungula iziqondiso zeWindhoek Declaration. Kuthi ezinye ezingenelisanga ukuba khona emhlanganweni lo ziwungene ngenkundla yebulenjini beintanethi kuZoom. Ingcitshi ezikhulume emhlanganweni lo zithi umsebenzi wentatheli ulijekiseni lokwelapha indaba ezingamanga lenkulumo ezingasizo eziphuma enkundleni zakulezi nsuku zokukhulumisana ezi-social media. Ekhuluma eseNamibia, umhloli wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eye-Voluntary Media Council of Zimbabwe uLoft Dube uthi umsebenzi wokwethula kwezindaba uqakatheke kakhulu ngezikhathi ezinjengalezi zokuqhamuka kwe-COVID-19.
Umbuthano we-World Press Freedom Day esikiwo lapha eWindhoek uqakatheke kakhulu ngoba yikho esibona khona ukuqakatheka kwe-intatheli zindaba ngesikhathi se-COVID. Abantu babe befuna ukuthi ngaleso sikhathi kube yisikhathi abathola khona imbiko eqondileyo ngalo mkhuhlane okuthiwa i-COVID. Ngalokho okuthiwa i-fake news esilakho, abantu abaningi ngaselaqiniso lokuthi bayathola kuphi imbiko eqondileyo ndileyo ngalo umkhuhlane.
Ukhekele intatheli izindaba ezisakhulayo uLeopold Mnende uthi njengentatheli izindaba kweZimbabwe bahlangana lendube eziningi.
Ilanga leWorld Press Freedom sisola njalo sicela uhulumende ukuthi etshiyane lobuntu bakhe bokuhlukumeza intatheli izindaba. Sikhumbula lelilanga ikakhulu isikhayele intatheli izindaba ezisakhulayo amalunga aweyoja athi ephambili ekulobeni indaba lezi eze-COVID-19.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations unkosikazi Vivian Mararajangaja uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aqhubeke esipha amathuba kumsabazo eminingi elizweni ikakhulu yezabelo ukuze uZulu athole imibiko eyehlukeneyo.
The Siye sithakazelela ilanga leli sikhumbula i-theme ekhona ethi information as a public good. So sifuna ukuthi uhulumende lama journalists beyenze konke abakukwanisayo ukuthi uzulu ekwanise ukuthi access i-information.
Lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo we-committee ebona ngezokukhishwa kwemibiko ePhalamende uNkosikazi Sipho Mokone Ndlovu othi idale lePhalamende liyenza konke okusemandleni alo ukuzama ukulungisisa induku ezibhekane nentatheli zindaba.
Idale lePhalamende lakhipha umthetho oncindezela kakhulu ama-journalists access to information and protection of privacy act. Idale lePhalamende kathesi lisebenza libhekane lokuthi likhiphe imithetho eshiyeneyo.
Umsekeli kaMphathi Ntambo wezokuthula kwemibiko oyintatheli zindaba ngokwakhe uKindness Baratsa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele yikho esethula lokulolonga imithetho evikela ukuhlukunyezwa kwentatheli zindaba.
Umongameli lo esilaye khathesi sowasho ukuba i-IPA ngumthetho omubi kakhulu. Sesakhipha i-IPA sabeka i-Freedom of Information Act le-Zimbabwe Media Commission Act. Akukaze kwenzakale lokho.
Intatheli zindaba zeZimbabwe zibhekane lenhlupho eziningi ezivalisa iholo eliphansi ukubotshwa mahlayana ezigoqela abanjengo-Frank Shikore, Wopo Chingono, Sam Takawira abasebenza bezimele le-Studio 7 olodaba olulokhu lisemthethandaba sikhuluma nje uNumura Ijena yena oyethesa icala lokusebenza ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Indikimba yalo nyaka eyokuthakazelela leli langa ngethi information as a public good. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ngaleli langa lanamhlanje ele World Press Freedom Day, intatheli zindaba zeZimbabwe zikhuthaza ukuguqulwa kwemithetho elawula ukusebenza kwazo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso, ngoba okwamanje imithetho ekhona iphambana lazo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilanga leWorld Press Freedom Day lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi information is a public good. Intatheli zindaba zeZimbabwe zibhekane lobunzima obungezelelweyo nyakenye lapho kuqhamuka ubhubhano ole COVID-19. Nanxa uhulumende ezifake kuluhlu lwezisebenzi eziqakathekileyo ama-essential workers, okululuhlu olufakwe izisebenzi zezempilakahle lezinye zizithole zihlukunyezwa zibotshwa mahlayana kanye lokuvinjwa ukufinyelela ulwazi oluqakathekileyo ngaleli gcikwane kanye lejekiseni lokuzivikela ukubanjwa ngomkhuhlane ele-vaccine. Intatheli zindaba ezimele uMandla Chuma uthi ezweni akula nkululeko yabezindaba.
Lilanga nje liphunguba lilanga elingatsho lutho, ngoba akula press freedom esingakhuluma ngayo. Sadalela ukuthi sidle amacence ethu okusebenza njengabona zindaba kushengasokuthi vele sisasekhatshana uma sibheke okwefika kwe-press freedom. Kungamanga lokuthi kule ama-independent broadcasting stations ye-ZBC lawa khona manje nje singathi i-extension ye-ZBC ngoba vele akhuluma into efana. So vele abantu silalela nje u-Studio 7 lamanye umsakazo iya kwamanye amazwe ethu lapha sisafuna ukuthi kukhululwe sibili abantu bathole indaba ezikhululekileyo.
UBrenda Lulu Harris intatheli zindaba ye-site uvumelane lo-Chuma ethi abasembusweni yibo abenza umsebenzi ube nzima ngamandla.
Thina othungela iZimbabwe is one of those countries ele what they call in English draconian and law. Okweza ama-journalist elizweni elasebenza ezima ikakhulu ama-journalist okuthiwa ngama-freelance even during igovernment kamgabi kwakuzukusebenza then ikhathi sesibuya kugovernment kamnangagwa what we call the military government which was put in by a coup. So akhangakhangalisisa ke ama-reports ayenziwa yimisa watchdog ithi there has been more harassment against ama-journalist kuleli igovernment kamnangagwa. So ngibona ngani ukusebenza kwama-journalist under this Mnangagwa government sokunzima kakhulu kula before.
UNkosikazi Bridget Ndlovu obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni yamalungelo abesifazana e-Women in Leadership Development uthi umsebenzi wezindaba ube lukhuni ngamandla ngesikhathi se-COVID-19 lockdown.
Sijabulela ilanga le-International Press Freedom Day ngesikhathi esinzima lapho sibhekane lobhubhane lwe-COVID-19 olubuye lama-restrictions ehlukeneyo. Kwele Zimbabwe, i-lockdown ithe iqala intatheli zindaba zabhekana lokuvinjelwa ukudinga izindaba. Intatheli zindaba ziqale ukuba lokwesaba zaswela inkululeko ngoba ama-lockdown lawa afike abale negative impact kumalungelo entatheli zindaba. Lamhlanje iWild ihlangane labo mama abazintatheli zindaba ukuze kuxoxiswane ngokungenziwa ukukhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ngokugcweleyo amalungelo entatheli zindaba. Kuyajabulisa ukuba omama sebesukumela phezulu emizamweni yokulungisisa lokukhuthaza ukugcwalisiswa kwesisekelo sombuso.
Abenhlanganiso entatheli zindaba eZimbabwe Media Alliance imanyene lenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum iZinef bethule umbiko oveza ukuba okwamanje iZimbabwe ngelinye lamazwe elilemithetho elawula ukusebenza kwentatheli zindaba elukhuni njalo ezemisakazo zisasezandleni zikahulumende kuphela. Yilomsakazo kamabona kude oyedwa uZulu ephila ngokubukela imisebenzi yakwamanye amazwe ngoba ingcono. Umphathi intambo obona ngezokukhwisha kwemibiko ezweni unkosikazi Monica Mthangwa kumbiko wakhe okunanza uWorld Press Freedom Day lamhlanje uthe njengohulumende basebenza gadalala ekuboneni ukuba ilizwe liyaphumelela kwezokwethulwa kwemibiko njalo sebapha imvumo kababona kude lokusakaza kumankampani athile okubonisa ukuba ilizwe likhululekile kulumsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje intatheli zindaba zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa zincume uhulumende lamapholisa alelo lizwe ngokuzivumela lokuzincedisa ukuthi ziqhube umsebenzi wazo kungela kwethuselwa, ukubotshwa lokuhlukunyezwa. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Intatheli zeZimbabwe lezi zithi iSouth Africa isibonelo esihle kakhulu kwezokuhlonitshwa kwamalungelo abezindaba. Okokuqala zithi kazibhataliswa mali ukwenza lo msebenzi wokuba zintatheli njengalokho okwenziwa eZimbabwe. Intatheli yeZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi uhulumende uyakunazelela ukuthi ukwethula izindaba umsebenzi omkhulu ekuthuthukiseni ukuvikela lokwakha umphakathi lesizwe jikelele.
South Africa kukhulekile ma usebenza njengentatheli zindaba. Kukhulekile noma ungabe uhamba lapho siya lapho kwabe kulomongameli khona kumbe kula isiphathamandla sikahulumende akufani lasekhaya. Sizwa abanye abafowethu bayabotshwa bahambe ekhothi kwatholakala ukuthi awulacala kodwa umuntu seke wahlala esitokisini nje wahlukunyezwa emotional scar. But like South Africa kuhlukile at least sikhulekile masisebenza.
Enye njalo intatheli eZimbabwe uDiana Chiyangwa oseneminyaka esikhombisa esebenza kule South Africa uthi bancoma njalo indlela abasebenzisana ngayo lamapholisa esithi kawabahlukumezi ngitsho lakancane kodwa isikhathi esiningi yiwo abavikelayo nxa bedinga izindaba endaweni eziyingozi.
Covering government events and presidential events. Angizange ngahlupheka ukuthola i-accreditation as long amaphepha ami e-straight. Zange ngathola ubandlululo ukuthi ngiphume eZimbabwe. So ngiyabonga u-government walapha ngokusinikeza leyo opportunity. And ama-media laws ala anandaba ukuthi umuntu uphuma kuphi. Ayasi-accommodate njengama-journalist angaphandle kwelizwe. So ngithi yes, bayasiyenza sifile at home.
Lezi ntatheli zitho kuhle ukuthi uhulumende kanye leziphathamandla zakhe kababonakali benxwanela intatheli zindaba imisakazo kumbe amaphephandaba azimeleyo abhala izindaba ezigcothoza ungabusi kahle kwahulumende. Kulunywake ngokubotshwa ngoba kayikho intatheli zindaba esike yabotshwa ngoba kuthiwa ibhale kubi ngomongameli kumbe ohulumende obusayo. Intatheli yeZimbabwe u-Aaron Dube uthi bayafisa kakhulu ukuthi aluba iZimbabwe iyafunda kwele South Africa indlela bezindaba kufanele baphathwe ngayo.
Ama-journalist ayahlonipheka, imedia iyahlonipheka, bonke abantu basebenza ngokukhululeka, ngingabona izinto ezimbi. And South Africa is a darling to journalists. We deserve ukuthi sicelebrate. But unfortunately, in terms of izinto esizizwa ngale eZimbabwe, ama-journalists akakhululeki, basayi government isangenela lapha lalapha kuma-journalist of which into efana naleyo afanelanga yenzakale. Kufanele ukuthi ama-journalist asebenze ngokukhululeka. Kungabi khona inkinga ebavimbayo.
Kugwalondaba lwakhe alwethula maviki wonke umongameli Cyril Ramaphosa ukuze umkhuba wokwethusela lokuphazamisa abezindaba esithi mubi njalo ngeke wamukeleke kwele South Africa. Uthi abezindaba badlala indima enkulu kakhulu ikakhulu ekuvezeni inkohlakalo lobusela bemali kahulumende kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani kukoqela lesiphathamandla sikarhulumente. URamaphosa uthe intatheli zindaba zilomsebenzi wokuqinisa umbuso okhululekileyo, ngakho kufanele zekelwe zisebenze zikhululekile zingethuselwa lokuhlukunyezwa muntu. Uqhubeke wathi kuqakathekile ukuthi abezindaba bangabi ngovuma zonke kulokho okwenziwa ngurhulumente, kodwa bajule kukho konke abakwenzayo, benelise njalo lokuchothoza urhulumente lapho okulesidingo khona. Melosulu 7 Johannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba lokhu liqonga okujabulisayo inani labayahlolwa lokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus elizweni. Kunje seliphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amane 430,068 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Ngemva kokuhlatshwa ijekiseni yakuqala kwabantu abangaba zinkulungwane eziphose zifike ezimbili 1933 izolo, abahlatshwe eyesibili bona labo bezinkulungwane eziphose zifike ezimbili 1967. I-COVID-19 ibulele abantu ababili izolo, okwenze laqansa inani lasebebulewe yileli gciwane kwaba inkulungwane edlula eyodwa lengxenye 1570. Lokhu laqhamuka elizweni nyakenye. Impumela yomhloliso ye-O-Level eyanyakenye eyethulwe namhlanje iveza ukuba inani labenze kahle lehlile ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6.8%. Ugatsha lwezomhloliso lwezimseki luthi inani labaloba lomhloliso lehlile kakhulu ngesilinganiso sokulitshumi lanye 11% nxa kuqathaniswa lenani yabaloba ngomnyaka ka-2019. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ezimta umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi abakaxwayisisi impumela le ukuthi baphe imbono yabo. Kodwa owake waba ngumphathisikolo umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi inani labengenzanga kuhle akumelanga kuthiwe kuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nje kuphela okwabangela lokhu, kodwa zikhona ezinye njalo imbangela.
Yebo, uwehla kwemphumela yabantwana u-O-Level. Ye, i-COVID layo ile ngxenye enkulu kulolo daba, njengoba izikolo zavalwa phosa omnyaka wonke khona nyakenye. Singakhumbula ukuthi izikolo zivalwe ngo-March, lakho kungafundwa okuyapha bababalisi babekhonona. Kwase kusiba-ke kubi-ke ngoba nazathi ekuvuleni kwazo azange kufundwe okucacileyo, njengoba ngithile ababalisi labo babe ngelaqiniso ukuthi kwenzakalani khonona ngeholo lendlela zokuthi kambe bazaphathwa njani emsebenzini ukuze bavikeleke labo kulolu ubhubhane olukhona. Qiniso yikuthi kwaba lezinto eziningi, i-COVID yebo, uhulumende wehluleka ukuthi alungisele ababalisi iholo labo. Abanye abazali babehleli emakhaya ngenxa ye-COVID kungelamsebenzi kungelamali engenayo, baswela lokuncedisa abantu babo ngendlela ezithize ezabe zifuna imali. Yikho-ke eqinisweni bekungazake kumalise ukuthi abantwana benze okumangalisayo ngaphansi kwesimo esinjalo.
Nxa sikhangele ukwenzakalayo kathesi njengoba kungani kuyafana lo mnyaka odluleyo, sizabona impumela isiba ngcono na kumbe uzaba kukubi kakhulu kuyona lo umnyaka esikuyo ebantwini abazabhala limhlolisi.
Umbono wami uthi mhlawumbe nxa ungafanananga lalo nyaka impumela le engxenye ingaba mibi kakhulu okwedlula lokho, ngobana izizathu engizikhulumeleyo ngaphezulu-ke lokhu zikhona. Khathesi-ke umsindo wababalisi lawo somkhulu kakhulu, njengoba sisazi ukuthi khathesi bahamba insuku mbezi mbilo mbezi ntatu nge vigi kambe wino kuyabe kufundiwe ngaleso sikhathi ingqondo zabantwana ziyabe zingalolekanga lanxa umumo weCovid ungathi bamngconywana kodwa khona lokhu ukuthi ababalisi abayiba baqeqesha abantwana bayakhonona kakhulu baze bankambe insuku ezimbili kuphela emsebenzini kutsho ukuthi ingxenye kungaba kubi kakhulu ngaphandle kokuthi kumbe kube khona okunye okuzasimangalisa uhulumende uthe uyabakhwezela iholo ababalisi bathi okungabonwayo ababalisi bathi bona bakhala ngokuthi bakholiswe imali ababeyihola ngabona ngo-2018 engaba yi-$520 ngenyanga
umnumzana Thande Kozintimkandla ngwake waba umphathi isikolo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekile emhlabeni jikelele ele World Press Freedom Day. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Blinken uhlangene nomunye wakhe wakwele Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi edolobheni le-London kwele Bhilithane ngaphambilini komhlangano omkhulu wabileyo awe-G7 wabaphathi ntambo bezobudlelwane labanye amazwe ukhulu lamakhulu abantu bebekhona embuthaneni wokuvalelisa kwele minyaka engamashumi amane lambili 42 yokufa yonsundu lo ezandleni zamapholisa amhlophe esigabeni se-North Carolina amabasa ibangele ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu emigwaqweni lwamapholisa abalawula inhlawulo zabomazweni ambalwa emhlabeni jikelele babikwa bebheke ukuqhubeka kokwahlulelwa kodaba lwabalungisa imishina yakulezi nsuku egoqela abe-enkampani eye-Apple ukuthi basebenza njani kusetshenziswa ivinkili labo ele-App Store. Vili amabili kubulewe obe ngumongameli wakule Chad u-Idris Deby lwisaneni kwamasotsha elizwe lakhe labahlamuki. Oke waba ngumongelizwe osengumkhokheli wabahlamuki ukhuthaza uzulu we-Chad ukubana udubo lokuzingelwa kwezinyamazana zendle kwele-South Africa okungekho emthethweni qalisa ukuqansa ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokuvimba kume-19 elizweni lelo eze-coronavirus restrictions ngemva komthuli ilizwe limelana lalolu bhubhane kubikho ukulondoloza kwenyamazana zendle lemvelo.
Ngesikhathi kunanzwa usabalaliswa kolwazi lokuzwisisa ngesimo se-autism emhlabeni jikelele ngalinyanga abazali abalabantwana kumbe abalemuli abaphila naleso simo bakhuthazwa ukuba badinge ulwazi oloneleyo lokundla lokubanakekela ukuze bengagcini becabangela ukuloywa. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kulezitshengiselo ezithize ezingaphathisa abazali ukuba badli ngesimo sabantwababo kusaselesikhathi. Lokhu kukhoxela ukubonakala kwalesi simo, ukwelatshwa kwaso lokufundisa indlela zokuphila okungaphathisa kakhulu ukuba abantwana abale-autism bafeze izifiso zabo emhlabeni njengabanye bonke abantu. Unkosikazi Tracy Mabiza ongumqondisi wenhlanganiso ye-Ronald Trust for Children with Cerebral Palsy and Autism in Zimbabwe kwe uchasisa kabanzi ngalokho
abanye abantwana ababengakwanisa ukuhamba abanye bangakwanisa ukuhlala abanye abakwanisa ukukhuluma sokudependa ukuthi yona i-autism wakhubezeka okunganani.
Uqhubekela phambili unkosikazi Mabhiza ethi kuyadingakala ukusebenzelana kwabazali lomphakathi kulolu daba lwe-autism ngoba bebaningi abangazwisisi lesi simo.
Bafuna i-nutritional support Well, yes, that's what we each in our customer centers for feeding centers so that these parents also help, getting help from customer centers.
Unkosikazi Abigail Misha, ngumsebenzi wokusekela abongi engu-NSAID, osebenza nabantwana abale autism uthi abantwana lava babhekane lobunzima obukhulu obengezwe la ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Abanye bakhona kabakwanisa ukugqoka ama-mask. Abanye bayaluma ama-mask bewahle.
Unkosikazi Messi Kwembeya ongumunye njalo osebenza labantwana abaphila lesimo lesi uthi abazali kumele bedinge ulwazi olweneleyo lokundla abantu babo ngendlela ezabenza bezimele.
Babagcina ngendlela engayisiyo, bayabaspoyila, akuvunyelwa lokho ebantwaneni abale autism. Silabanye abazali abasivakatshelayo sibabona umntwana egqokiswe iphampa, umntwana engabe le 4-5 years egqokiswe iphampa.
Uthi abantwana laba balokukhalipha okukhulu njalo bebamba ngokuphangisa abakufundiswayo.
Abantu abadinge ulwazi ngenxa yokudla kwabantwana. Okunye kungaba yengezelela obu-autism, okunye kungabanceda ukuthi abantwana bebe lokuzwisisa okungcono ukudlula lokho ababelakho.
Abenhlanganiso ye-Autism Zimbabwe baphathisana labantwana abalalisi simo ukuba benelise ukugqoka amamaski lokuthi benelise ukuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 kuhle. Abazali abathile abalabantwana abaphila le-autism bathi lezi nhlelo sezibaphathise kakhulu ngoba abantu babo bekhanya beyamukela limfundiso. UDokotela Christine Peter ophethe isigaba esibona ngabakhubazekileyo kuhulumende weZimbabwe uthi bakhangela wonke umuntu bengakhethile.
Everyone, including persons with disabilities of all gender affiliations. If you are a person with disability, you are not discriminated against.
Kwele Zimbabwe alikho inani labantu abaphila ne-autism ngokugcweleyo okwamanje, kodwa uhulumende ulesiqondiso ezigoqela umuntu wonke, kugoqela nabantu abale-autism kwezemfundo lamalungelo abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Mthambe.
Kwezemidlalo, ukapiteni weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uBrendan Taylor uthi ukwehluleka kwabo ukutshaya ibhola yikho okudale ukuba benqotshwe kabuhlungu liqembu lePakistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-test. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikamu leZimbabwe linqotshwe nge-innings lamaranzi alikhulu elilethumi lesithupha emdlalweni wokuqala ohlobo lwe-test obekumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu, kodwa ohle wafika emaphethelweni ngosuku lwesithathu. Ophethe isikhundla sikakapteni uBrendan Taylor uthi imbangela yokunqotshwa kwaba yidingi lokutshayelwa amathambo ngoba isegcekeni.
Kwase konakala ngosuku lwakuqala sisehluleka ukutshaya ibhola, njalo kuthe bona sekulithuba labo elokutshaya ibhola bahle batshaya kwazwela. Kusobala kuye wonke umuntu ukuba ukwehluleka kwethu ukutshaya ibhola njengeqembu yikho okudale ukuba sinqotshwe, njalo kumele sifunde kulaba ebesidlala labo ukuba bona bakwenza njani ukufikisa amakhulu amane amaranzi.
Iqembu leZimbabwe linelise ukuthola amaranzi alikhulu lamatshumi ayisikhombisa lesithupha 176 kwi-innings yakuqala, kwathi elePakistan lona lingenela kuthelela amaranzi angamakhulu amane lamatshumi amabili lesithupha 426. Ku-innings yesibili iqembu leZimbabwe linelise amaranzi alikhulu lamatshumi amathathu lane 134, okutsho ukuba bekungasela ndingeko yokuba iqembu lePakistan libuyele enkundleni. UTaylor uthi kuzamele abadlali beqembu leZimbabwe bekhweze amasokisi ukuze bengaqhubeki bethatshuzwa ngamanye amaqembu.
The mindset needs to be about long periods of time. It's as simple as that, really. And you're gonna.
Kumele engqondweni zethu sizitshele ukuba kumele sihlale okwesikhathi eside sitshaya ibhola. Khonoko nje kuphela. Kumele senelise ukuhlala singaphumanga loba singabutheleli amaranzi. Yinto esingenelisa leyo njalo emdlalweni wesibili kuzamele silungisise ukuze senelise ukuchaya sibuthelele amaranzi amaningi njalo sidlale kuze kufike insuku ezinhlanu.
Umdlalo wesibili ohlobo lwe-test phakathi kweqembu leZimbabwe lele-Pakistan uhlelwe ukuba uqale ngolwesihlanu mhla ziyisikhombisa usiyafika emaphethelweni mhla zilitshumi lanye kunyanga kaNkwenkwezi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Intatheli zindaba zeZimbabwe zimanyene lezinye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweWorld Press Freedom Day, kodwa zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo. UChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-past 6 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.